sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuzivandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule, ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uzulu ekhumbula ubudlwangudlwangu obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukwenqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality, ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 ukulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awokufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athwala ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312, kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili namachumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubalwa kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas, eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule, ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerika iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisi ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho, sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngupresident. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi unye webandlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kwakhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthiwa khona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonoko ukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
yekodwa ke inxa sikhangela ilizwe leMelika anti yaziwa ngokuthi yilophela elibambe kuhle lokuthiwa idemokrasi. So kujoni konke unxa kuzenzakala ilizwe leli
ukwehla kakhulu kwedemokrasi ngoba yona idemokrasi yakhona yakhanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke ukukhanya sibili kungathi kungaba yinto osibile na ehlisayo kakhulu idemokrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu nxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye kunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona
kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba ngitshilwe laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yenana ama-elections arigiwe ama-elections attempted uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo bokwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhevu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerio Svanda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70. Njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eyezanu PF. Kodwa kasiyikhangeleni kakhulu as a system issue, sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezibi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimgabe yizimo ebusayo eZimbabwe, isystem yokungachiyi izikhundla, isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni, isystem yokuba entitled to izikhundla, le system ngasiyiboni kuphela enxa ukhangele kumaybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium, but uyayibona even kuma-members of parliament. Silama-members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU PF kumbe ngabe opposition, abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya, uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni member of parliament. So there is a Mugabeism mentality philayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yona leyo engithi mina yimgabeism mentality, ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu abasakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo. So okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo? Bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala be
uze labo bathole phela ithuba lokubusa bathi nxa sebebakhiphile laba badala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lati sakulwela lokho kuyinto
umnumzana Khumulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni umnumzana Daniel Garwe uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. Ugarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lesihlobo. Kubika uEzra Chisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lichiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane ogadeni zamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholihlile bakithi khusimuli lemuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Sengihle ngabanjwa iflu bazalwana hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay izohlatshwa lilanga at least it's much better.
Nkosikazi Sithembiso Dube ukholisile kakhulu. Uthi uyaphenduka kupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sebenzele eHaveroni ngombalisi. Iholiday kumnandi, ngikholisa ukudla kakhulu. Amafruits eZimbabwe, amavegetables eZimbabwe. A healthy, a organic. I really had a great time. At Christmas time, meeting my relatives and friends. Kunokudla okuhealthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi simnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sembuyele eGoli kwakho. Kumnandi kakhulu nje, into ziyadura kodwa hayi bekumnandi. Indawo nje zikalezi ezokujayiva yizo de simnandi kakhulu. Ukuthula ipisi labantu abalothando yikho engithanda kakhulu.
Umnumzana Emmanuel Dube uhlala eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khona.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisuza ubuhlungu siba sengivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Silimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuye phela busi hayi holiday be right impela but khonokho nje ukuthi amanzi amagetsi kuyahamba. Abe kungasiphathi kahle mphele.
Lo nkosazana Darling Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Isimusi bemnandi kakhulu besijabula lesihlobo sisenkayi sibona ogogo, malume labo babakazi sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle. Sesibuyela emsebenzini eNew York mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye babhekane nobunzima besekhaya. Omunye wabo ngumnumzana Abel Khumalo othi umteni wakhe utshontshole impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi bekumnandi akulanto engakhala ngayo. Kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasisi wami eluveve ebusuku. Ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathola umnyango suvulekile. Sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thembani Ndlovu umthali webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya koBulawayo besiya eGoli uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hey hayi khona akufani nokufanda eminye iminyaka isithandwa ukuthi lo competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP coaches layo ithola abantu siya eJozi uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalamapassport so yisethe kodwa kunzima so abantu esihamba labo sithola abantu abalamapassport kuphela So yikho kwenza ukuthi kathesa abantu bengani balutshwana abantu sebasadinda ama-passport abo.
Bamadolo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimuzi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. URusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaya lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. URusere weteswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza izizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bhilithane.
Bona njenganokubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uzananzelela ukuthi yena uRusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapholisa ehlukuluzwe either ehandiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabe sikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lwakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa luzakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili umantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokho li ubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokho akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So ngawe uthi ungumuntu ongasupport uhulumende umbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho leyahle ludluliselwe phambili. Uyawabona bo job seeker labahlale umnyaka iminyaka umbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa kwakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo eyokuhlukuluza abantu kuphela.
Umnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ehlala kwele Bhilithane ulandela ezombusazwe. Ubesecingweni le Studio 7 eseBhilithane. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaza uZulu ukuthi aqhakathekise impila kahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempila kahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa imikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpilakahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke kangakanani. Umkhuhlane le eminingi wona yawuqala kulethwa yi-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu seke wathatha izidakamiso lezi ezizikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mkhuhlane le ehambe eyande kuba khona emulini enjengabo-depression, o-schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyanda ukuyala ukuwa-accepta, sigcine sesithi hayi nxa umuntu uyazenzisa, and nxa kungasalatshwanga into lezi yizo ezigcina ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakoBulawayo uMnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awulamkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu umuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo ngaba esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo uMnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Toqala nje kufanti sisebenze ngaye sibone ukuthi how can that person have isuthi mental sound mind. Yabona into afanele kwenze lokhu, yabona into afanele ezenze lezi. Kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu, ama-suicide, ama-murder, ama-violence.
Lo mthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakoBulawayo uMnumzana Kwenzokuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye-mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubobaba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Begcina berizotha to i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu begcine bekhathazeka emoyeni, begcine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni, kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasishiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yakwele South Africa, iBorder Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeit Bridge. UThuso Khumalo siphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uskomichi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa, iBorder Management Authority, BMA, uMnumzana Mike Masiapato, utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulaba badabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa, 17,000, abangene kwele South Africa emngceleni weBeit Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. UMasiyaphato uthi ama-drones abasanda kuqala kuwasebenzisa yobasiza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singababamba sithatha yonke imniningwane yabo ukuqala lama fingerprint qede lapho sibafaka ibhukweni lokungena elizweni labantu abasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayibika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotsi uthi sekubanjwa beZimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpopo impahla ezijeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo amapassport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqala lamafridge amakhulu umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcini hlalo inhlanganiso ye SADC Citizens Democratic Society umnumzana Trust Ndlovu uthi kubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama drones kugadwe kugijinyusa abantu ngathi yilwani baphathwe kabuhlungu kanzima. Ikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bakhiwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengala mapasipoti njengoba ipasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza ibe phezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo eofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepasipoti ukuze wonke umuntu abe layo ilokhu ingakayitholi impendulo lalamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni ka-Studio 7 sithi lingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi, siloke sizimamela izindaba, siloke sizimamela mpela sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzi omuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukhona ubaba othi abantu ukuthi ngasiyamanya nasoke sivotele izaphu. Izaphu angiboni into esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngumuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iparty enjalo shuthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongasuka konkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayiza izaphu phambili. Bengakhethi ukuthi lo njibe ngumntakankomo sifakeni yena ezasikhokhelele.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe iphaswa ngamapassport amabili ePlumtree. Amapassport lawa mabili ngakaZwelani Chabangu. Walahlengezi 29 walahlele ngani useboda ePlumtree. So cela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo ipassport ma ungana passport angokuphila. So siyacela usizo kakhulu. Umnikazi wepassport nguZwelani Chabangu. Ongathola ngakhuluma kuStudio 7 then sizomfollow back simthole mine nginga inamba lezi ezifonile lapha yizwezi angazisebenzisa uzozithola. Ngiyabonga ngomsawo inkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.